So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelange njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 8 kuLwezi 2023 ngotabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Once his authority was disputed, he said that we don't know on what basis you claim your authority. The onus then shifted to Chabang to actually rebut that allegation and produce evidence of the fact that he has authority.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, seliphanyeke emthethwandaba waphezulu we-Supreme Court udaba lokuphikisa isinqumo se-High Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga ebandla leli edale le-Parliament.
Xa ngikhangele iprogramu enjengeyanamuhla yenziwe e-US Embassy, i-alumni ukuthi basethe sonke sisuka kumagumbi amane eZimbabwe ngama-programs athiyeneyo, abanye i-LVP ebesingazani, abanye i-awe yabomama, abanye i-Mandela, abanye wini, sihlangane bese sisithi nxa sihlangene khonaphana sesifunda sibonisana ukubana kathi lelo khubo olibambileyo ungalicidisa kangakanani ubana lithole lichayindiwe.
Abasakhulayo baseZimbabwe abakunhlelo zentuthuko abazisungula ngoncedo lweMelika abathulwazi abalutholiswayo kunhlelo lezi selubanceda ukuqhuba amabhizimusi lenhlelo zabo ngoqotho. Amankampani akumsebenzi okwenjiwa kwamadayimana emazweni aweAfrika athe gwaqa eVictoria Falls ukuzoxoxisana ngenhlupho leyokudinga amacebo okuthuthukisa lo msebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, seliphanyeke emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court udaba lokuphikisa isinqumo se-High Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga ebandla leli edale le-Parliament lemakhansilini ngozithi ungunobhala jikelelo waleli bandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Kubika uMlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amalunga ebandla leli ebhalise amabizo abo edale le-Nomination Court izolo beveza isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by elections olwenziwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 9. Igqwetha le-CCC uMnumzana Douglas Cotard uthi sebekhweze amaphepha abo e-Supreme Court esithi badinga ukuba umthethwandaba ungavumeli uChabangu ukuqhubeka ezenza unobhala we-CCC.
Once his authority was disputed, to say that we don't know on what basis you claim your authority, the onus then shifted to Chabangu to actually rebut that allegation and produce evidence of the fact that he has authority, which he completely failed to do. He didn't place any evidence before the court to show that he actually has
Siyaphikisa ukuba sikwazi ukuthi wathatha ngapi amandla okuxotsha abantu. Sifuna uChabangu aphe ubufakazi atsho ukuba wathatha ngapi amandla. Akasiphe ubufakazi.
UCoulthard uthe nxa isicelo sabo singaphumelela eSupreme Court ukutsho ukuba ukhetho alusoze liqhubekele phambili. Uthe ibandla le-CCC likhokhelwa nguChamisa njalo kabasoze bavume ukuthathelwa ibizo labo. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu uMnumzana Khalipani Pugeni uthi inyathela lokusa udaba lolu eSupreme Court alisoze lincede ngalutho.
Hayi, ngiyakuzwa kwe-appeal angazi ukuthi izonceda ngani appeal because isi-overtake ngama-events because ngicabanga ukuthi ba-appeala ukuthi inkantolo ithini ithi hayi basase ngama-member of parliament nama-councillors. Ingazitsho kanjalo njengoba sowuhanjwe nomination court i-election isisenzela, so le nto izoba academic Besides ukuthi akula ama basis of appeal, awu appeal phela ngoba kuthiwa kuya appealwa nje kamele ukuthi kube lento isolayo angazi ukuthi yini abangayisola ku judgment leya.
Uthe uchabangu usebenzisa amabizo alabo abanqoba ukukhetho lwama primary awe CCC ukuba bancintise njengokukhethwa abakwenziwa nguZulu.
Akudingeki ukuthi aqale iprocess entsha because vele bakhona abantu ababephume number 1 noma babe cut off the process basebekhutshwa kufakwa laba bayibo ababethandiwa ababefavor. So akusadingi ukuthi aqale enye iprocess uzothatha bona laba ababeyibo abanjani ababephumile abafayo.
Incitshi zomthetho zithi kumele amacele awe CCC ahlale phansi akhulumisane ukuze baqede udaba lolu ngoba lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kusolwana emthethwandaba. Incitshi ecubungula ezombusazo umnumzana Libert Dube owake waba ngumthutshisi kahulumende uthi ukukhulumisana phakathi kwamacele amabili awe CCC yikho kuphela okungaqeda ukufuthelana.
So okuphume okwamanje yebambe liqiniso ukuthi ha lezo nkokheli zihlale phansi zibonisana ukuthi hayi kwenziweni, ngoba okuqakathekileyo ukuthi ibandla leli lihlale libambene liqinile ukwenzela ukuthi lenelise ukuthi liqhube umsebenzi wokuphikisa uhulumende okhona, liqhubeke umsebenzi okwelusa uhulumende okhona okwamanje.
Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imbono yeZANU-PF kulolu daba yehlule njengoba obona ngokwethula kwembiko kuleli bandla umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi sokuya emoyeni. Idale le-nomination court lamukele amaphepha abantu abangamachumi amabili 23 ngolwesibili. Phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalichumi lasifica minwe mbili 18. Amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha lokubhadala inhlawulo efunakalayo ngabalisa iZANU-PF lamacele omabili awe CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uluhlu olwethulwe inhlanganiso yabona ukuqhutshwa kokhetho eZEC lubonisa ukuthi amalunga ebandla le-TCC akucelele kamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla awenelisanga ukungena kukhetho lwama-by-elections edolobheni laboBulawayo kuward 1-9 lo-18 ngoba incwadi ezibanika ilungelo lokuncintisa zibikwa zingenelanga. Lokhu kutsho ukuthi abaxotshayo kulezi zikhundla abakubandla le-Citizens Coalition for Change ababalisa umnumzana Shepherd Stole, Donaldson Mabutho loFelix Takunda Madzana bazancintisana lamalunga amanye amabandla angayisiwo awe-TCC njengakwezinye izigaba zelizwe lapho okulokhetho lolukhona. Umnumzana Albert Mhlanga osebenza lomnumzana Chabangu onguye obebhalisa amalunga la uchasisela usithandekile Mhlanga oweStudio 7 okwenzakeleyo.
Ngizaqala ngemavuku. Imavuku sananzelela ukuthi umuntu esimrekhodileyo kwakuvayimiseke, so sasilungiselela ukuthi nga uyabuyela aphini. Nga sasikunanzelela masinyane kungakezi proclamation, sasizabhala incwadi ephalamente ukuthi ayikabuyele. Lanxa sike sazama nje ukuthi abuyele kodwa abezethu bathi hayi, nga umuntu eyadezele sokuproclaimiwe isreplace. Kodwa sokundanisa nxa laba abanye babavunile, laba laba abanye babekuthe siva kipile izethi ngapha iba yamukele. Kuthi ngapha ama-councillors engizamile sibili uwabeka amaphepha sengingenile nomination court amaphepha ngiwathwele kuseva omunye ade ngihamba laye ubaba uGumede ucouncillor wethu uGumede ngilandelana naye. Ngathi nje sengicina beyamukela amaphepha kaGumede wahle wa-announca ukuthi it's now 4 o'clock, the court is closed and is adjourned. Kusuka lapho akabazange babafuna ukuyamukela amaphepha ethu.
Kuyini obekusilela? Kungani bengazilungiselelanga kusese lesikhathi?
Bekusilela omunye ubekhohlwe i-ID yakhe, omunye death certificate yakhe ikhanya inga idabukile. So basifundi bafuna into ekhanyayo. Anti uyakwazi ngayo death certificate kuthiwa it is issued without any alteration. So begijima-ke behlanganisa lokhu, hhayi basike-ke ngesikhathi ngo-4 ngakathathu. So bangiphakela amaphepha bengiwabeka-ke kwathi kuthiwa hhayi it's now 4 o'clock.
Kodwa liyavuma ukuthi iphutha ngelene kumbe kukhona okunye likusola?
Hayi kusola, ngiyakusola. Njengoba kade sengikhona kwafana kunomission port and bengagcwalanga kungaminyenanga. Bekungaba njani ukuthi kumbe kuvalwe umnyango ukuthi bonke abakhona pho enomination court kabasevwe? Khonokho evele sikujwayele ngibekhangela ukuthi bengiphambili kwafana sengiqhuba amaphepha. Ngela muntu wade yakhompleyina ukuthi ngiphuzile. Ngicabangela ngombono wami ngoba akungiphathi kuhle ukuthi kati bekuzaba njani ukuthi nga lawo ma-certificates lezithupha bakhe babauyalazi kumbe izolo kwangikhona ngoba sasimemezele ukuthi wonke umuntu kaletha amaphepha. Ngikucabanga kwami ukuthi phela into zepolitiki ziyahlupha, umuntu uyakwanisa ukuthi anikwe imali umbone sehamba unyawo lonwabo. Sikujwayele lokho, kodwa hhayi asonto esihluphayo.
Ye, kodwa bona bayakuphika lokho.
Hayi, bayakuphika sibili, bathi bebezimisele ngoba ukuba khona babuyile. Ngabantu abavele becontestile labantu ababevalelwe phandle. Anti uyananzelela ukuthi abantu esibabekileyo akunamuntu omutsha. Khonokhani sakutshiwo ukuthi sikholektini seke.
Kulobaba uma ngena uDubet wangena esebenza laye, laye ungenile uyi-independent. Lo siyamsekela, sisebenze laye kusukela MDC iqalisa kuze kube namuhla. So laye ngentwana sathi ukuthi amakhadidenti kazange asihluphe, abebuya nga-2, 2, 3. Yikho kuma ngena ubengazange ashile ngoba besimtholile omunye. So uDubet wangena ungene under independent, sizamncedisa ayithathe leyani ndawo.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, ilunga lebandla le-CCC osebenza lo mnumzana Sengezochabangu ozithi ngunobhala jikelelo lelibandla. Siphinde saxoxa lo mnumzana Mabutho ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Sesiyangena ke ekhethweni olwadala ngumnumzana Sengezochabangu, kodwa uyehlulekile ukufaka laye i-candidate ku-ward 9, meaning ukuthi I'm the only legitimate CC councillor and also candidate eka ward 9. Njengoba kena wayekhorona sithe bafaka abantu, mina ngazwini la kuhle mceke from the primary stages up to the harmonized elections. Yeah, abanikazi besigodo sikamthokazi bazakhuluma, impopoma izakhuluma. Ngiyakwazi bayansekela kakhulu, nisebenzela bokuhle. Lokho nisebenzela bokuhle lama stakeholders yethu wonke. Sesimelele ilanga lomhla ka 9 December ukuthi siye ngqobo. Ngiyalandzela nje futhi lakwaye amawadi ward 1 uyehlekile laye kungena umnumzana ombusiso siso kuward 18, meaning ukuthi yithi and akusuze kwaba lenye icopycat again legitimate CC councillor or candidate emzini wakobulawayo.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo engakaxotshiswa ngumnumzana Chabangu njalo encintisa kuward 9 kubandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oStudio 7 ekobulawayo. Impi phakathi kweIsrael leHamas esilenyanga iqalisile isibulalise abantu abanenye. Uhlangothi lwezempilakahle eGaza olukhokhelwa yiHamas luthi inani lasebefile empini le selisedlula inkulungwane ezilitshumi lengxenye i-10,500. I-Israel yona ithi inani lalabo abafayo ekuhlaseleni kweHamas e-Israel ledlula inkulungwane lengxenye i-1,400. Kuviki edluleyo amazwe amaningi agoqela iMelika kanye lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations akhuthaze ukuthi kuke kumiswe impi ukuze kuphathiswe abalimeleyo eGaza kanye lokuthumela usizo kuleso sihlenge. Kodwa i-Israel ithi kufanele kuqale kukhulule abathunjiweyo. Ngalesi sikhathi impi iqhubekela phambili kulenhlanganiso eZimbabwe ezigoqela i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Friends of Palestine kanye leZimbabwe Labour Center esezihlele ukutshengisela ngomgqibelo eHarare zisekela amaPalestina njalo zikhangelele ukuya kupha isicelo sazo kwinhlanganiso yamanyano amazwe omhlaba e-United Nations. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lwayeyintatheli izindaba edumileyo eZimbabwe njalo engusomabhizimusi eBhilitani umnumzana Bekithemba Mhlanga.
Hayi into le izahlupa sibili kodwa into eqhakathile ukuthi kumele kube umkhankaso ukufakwe izikhathazo ukwenzela ukuthi kukhulumeke kuhle indaba le. Ngoba nxa izikhali zingafakwa phansi akukho ukukhuluma okungaba khona. Yiyo indimba yendaba kumele ingane iyacubungula kwakhathesi.
Yes, sizwe laphana iMelika umphathi ntambo obona udlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken sithi yena ngemva kwalimpi akufanelanga ukuthi iGaza ibe ikhokhelwa iHamas kumbe ikhokhelwa iIsrael. Lokhu kungabe kusichona.
Hayi angikholi ukuthi lokho yinto engamenyezela ukuthi iyafunakala ukuthi yenze eAmerica. Ngoba abantu kumele bekhumbule ukubana iHamas ifike ku-center pa eGaza ngemva kokhetho labo khona. Abantu basengisela ukuthi bona iHamas bayifuna kakhulu ukuthi ibe njani, yiyo ekhokhelayo. Yikho nxa kuyukuthi kuzakuba lo nto abantu abathi befuna bekhethe elinye ibandla elingasilo Hamas ukuba likhokhele i-Israel, akube njalo. Kumele sibekwazi ukuthi indikimba yendaba lapha ayisikho ukuthi iGaza ikhokhelwa yiHamas. Indaba indikimba yendaba ukuthi isivumelana esenziwa e-Oslo khonale phakathi kwe-Israel lebandle labantu bePalestine kwavumelana ukubana kuzaba la mazwe amabili lapha. Kuzaba la mazwe aPalestine kubenziwa njani. Lokusekelwa kubona Israel ihlale njani ilokuthula. Akwangasikho sivumelwano sokuthi kuzatshela abanye labantu ukuthi mina lizakhokhelwa ngobani kumbe ningasoze likhokhele ngobani.
Ye, sibona lapha abantu abaningi beqhubekela phambili besifa i-UN lamanye amazwe sebekhuthaza ukuthi kuke kumiswe ukulwa ukuze kuphathise abantu abaseGaza. Kodwa i-Israel yona isithi ifuna ukuthi kuqale kukhululwe abantu abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
Hayi lokho vele into okumele siyikhangele ukuthi izakwenza ngoba nxa kuzothi kulokuleni isikhathini esiningi ukuthi kungakabi lesivumelwano sokubana kufakwe izikhathi phansi. Esinye lesinye ibandla liyabe lisithi hayi ngothi ngitshaye kuze kuthophele ukwenzela ukubana izinqumo zami engizifunayo kumbe ama-demands ami enjani ezwakale. Yikho nxa kuyikuthi into yangikhona ingakabi kahlungu kakhulu kuHamas, nxa into yangikhona ingakabi kahlungu e-Israel, ukuthi kube khona lesivumelwano sakhona sokubana kufakwe izikhathi phansi kuhlale phansi kukhulume. Hayi kuzafuna abadala sibile endlini abaye wanza abangathi manje abangathi hayi mayuyo bezihlukanisa inkunzi lezo ungunzani thi kukhulunyeke indaba leyo izikhathi sezifakwe phansi.
Lo ube ngunumzana Bekithemba Mhlanga owayeyintethela izindaba edumileyo eZimbabwe njalo eseqhuba amabhizimusi kwele Bhilithane. Abasakhulayo baseZimbabwe abakunhlelo zentuthuko abazisungula ngoncedo lweMelika bathi ulwazi abalutholiswayo kunhlelo lezi iningi lazo ezabasa eMelika ukuyafunda ukuthi ziphathwa njani khonale khathesi solubanceda ukuqhuba amabhizimusi lenhlelo zabo kakuhle. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni wamalanga amabili oqhutshwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe okuqinisa inhlelo lamabhizimusi abontanga abathola amathuba okuzilolonga obona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Larry Sosha ukhuthaze abatsha ukuthi bengasabeli khatshana.
My advice is simply don't be afraid.
Inkuthazo yami ukuthi phumani lesungula imizamo yenu. Imfundiso esiyipha abantu kunhlelo zethu ngeyokuthi ungafuni ukuzilinganisa labanye abakubhizinisi olenzayo kodwa sebenza okwenelisayo. Ngobuningi obukhona emhlabeni bakhona abakwaziyo ngokwebhizinisi lakho. Ukuthi kunjalo lingancitsha namagcebo ngoba akulanto entsha emhlabeni.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yalabo abangena inhlelo ze-US Embassy ezinjengeMandela Washington Fellowship, umnumzana Ben Ncube uthi inhlelo lezi sezilethe intuthuko kwabasakhulayo.
Kunabantu abashiyana lapha, kulabalamabhizinisi abo, bakhona abaku-civic space, sibaningi and sichiyeni, and ngibona ukuthi abasakhulayo bayenelisa ukuthola lo muntu ongamncedisa in all the sectors, creative space, business, entrepreneurship, impact, wonke ama sectors lawa are covered ngabantu bonke abalapha.
Omunye walabo abakade bekulumhlangano umhleli Size Ncube yena uthi ontanga kumele bafunde ukusebenza ngamandla lokuba lesineke ukuze baphumelele.
abantu abanenge abatsha bafundi bangahlayela namhlanje bavuke besiyavuna ukanti akunjalo ukuhlanyela kuthatha isikhathi ungahlanyela kumele uhlakule kumele uqunta amahlamvu kumele ulokhu ubuyela usiyathelela kuthatha isikhathi ukuvuna njalo awufuni ukwenza wedwa kufuna ukuhambisana labanye so ngingakhuthaza intsha ukuthi masingabi lo mhawu nxa sisebenza nxa sibambisene kuba lula ngoba umsebenzi nxa uwandelwe ngabantu usukube lula
Unkosana Mazivisa, odabuka eCholocho, eMathebeleland North, owathola ithuba lokuya eMelika ngomnyaka ka-2016, uya unqoma umhlangano wanamuhla.
Nxa ngikhangele iprogramu enjengeyanamuhla yenziwe US Embassy, i-alumni ukuthi basilethe sonke sisuka kumagumbi amane eZimbabwe ngama-programs athiyeneyo. Abanye i-LVP besingazani, abanye i-AWE yabomama, abanye i-Mandela, abanye ukuthi sihlangane bese sisithi nxa sihlangene khonaphana sesifunda sibonisana ukubana kathi lelo khubo olibambileyo ungalicijisa kangakanani ubana lithole lichayindeni.
Osakhulayo oloba ingwalo lokufundisa intsha ngezamabhizimusi uThabani Mlilo uthi umhlangano wanamhlanje uqonqosela ukuqhakatheka kokusebenzelana kwabontanga kwezamabhizimusi.
Umbuthano nje uqhakatheke kakhulu ekutheni uyenza abatsha babone indlela ezijeneyo zokuthi benze amabhizinisi abo nokwenza ama-projects achiyetshiyeneyo nokufunda. Lokuhlangana kwemicabango ethiyeneyo njalo kwayenza ukuthi kube lama-solutions amatsha alungiswayo. Sikhuthaza abanye nje abasebenza labatsha ukuthi balungise ama-programs anjengalawa.
Elemelika lilenhlelo eziqondiswe kuntuthuko yabasakhulayo baseZimbabwe ezigoqela olwe the Academy for Women Entrepreneurs, AWE, African Women Entrepreneurship Program, AWEP, Professional Fellows Program, Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders lezinye. Umhlangano wamalanga amabili oqale namhlanje uphela kusasa wenziwa phansi kwesiqoqoqela esikhuthaza ukumanyana kwabontanga ukuze bezithuthukise kanye lezigaba zabo kumbe reconnect for sustainable impact. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mutsingwa.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken ubike izolo ukuba umango weGaza Strip kakumelanga ube phansi kombuso weHamas loba ele-Israel ngesikhathi impi phakathi kweHamas le-Israel isikwanise inyanga lokhu yaqalisayo. UBlinken wethulela amazwi ekele Japan emhlanganweni wamazwe awe Group of Seven. Abasemhlanganweni wenhlanganiso yamazwe omhlaba owenzelwe kwele Mogadishu, Somalia owe UN Global Day on Women, Peace and Security bavumelene ukuthi ngempela besifazane badlala indima enkulu ekuletheni ukuzinza emazweni omhlaba. Abesifazana babikwa beyibo abaphatha kuhle izikhundla zobukhokheli kuhulumende, amalunga edalela ephalamende lakwezinye inhlangothi zempilo. Amankampani akumsebenzi wezokwenjiwa kwamadayimana emazweni ezwekazi le-Afrika athe gwaqa eVictoria Falls ukuxoxisana ngenhlupho kanye lokudinga amacebo okuthuthukisa lomsebenzi kulelizwekazi. Unokuthi abadlamini usabela ngempumela yalomhlangano.
Lomhlangano wenziwa ngesikhathi inhlanganiso ezililihlo likaZulu zisithi inzuzo yamadayimani le kumele ihletshunelwe izakhamizi zaleyo ndawo. Zikhala ngesimo sobuyanga iningi elikilo loba lisenzikini yalinotho. Kungalesi sizathu omunye wabasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati esithi emizameni yokuqeda ukufuthelana emsebenzini wokwabelana kwenzuzo ephuma emsebenzini wekwembiwa kwamatshe aligugu elizweni. Uhulumende usephume lohlelo lokuthuthukisa izigaba ngaphansi kwe company ye Zimbabwe Consolidated Diamond Company.
I-ZCDC isibeke imali engange 1.2 million ezamela ukuthuthukisa inhlalo kaZulu ngaphansi kohlelo lokwelula kwengalo olwe corporate social responsibility. Ngakho kuzazohlalwa lezakhamizi bephawule inhlelo abazifisa ziqhutshwe ezigabeni zabo.
Ehlaziya ngaleli nyathelo, uMnumzana Rejoice Ngwenya omele inhlanganiso yeCoalition for Market and Liberal Solutions uthi inzuzo yemvelo kumele yabelwe uZulu walowo mango kulandelwa isisekelo sombuso, hathi ukuthi kuphathwe angani kwelulwa kwengalo yosizo.
ECSR gayisuwa ngesikhiwa i-obligation ngumnikelo nje. So ukuthi uthi khona ama company la ama China la bafanele babekwazi ukuthi izithelo lezi ziyanikezwa abanikazi bemhlabathi, ngoba thina amaZimbabwe asisoze sibe lama mine eChina lapho esithatha khona into lezi.
UMnumzana Shamiso Mthisi wenhlanganiso yamagqwetha amele ilungelo likaZulu eZimbabwe Environmental Lawyers Association utshele inkokheli zezwekazi le-Afrika ukuba izakhamizi eziningi sezihluthenelwe ilungelo ngamankampani akumsebenzi wokwemba engakhangeli ukuthuthukisa lezo zigaba.
Sifuna amadayimana la abe lenzuzo kuzizalwane zelizwe, njalo sifuna akhuphule ingcebethu kahulumende ngezomnotho uzwekazi lonke le-Afrika. Inguquko le siyifuna ngezenzo.
Lokhu kugcizelelwe nguNgwenya uthi leli lizwe lisese iRhodesia kulamankampani afana labo Rio Tinto, Shamva Mines, Sisco Steel lamanye ayethuthukisa indawo ayesebenzela kizo.
Ama company la ayisakha amadolobho belungisa imigwaqo, isakha imigwaqo kulezibhedlela lezikolo, yikho lapho isakhulela khona phela thina eShuruk ngale labo wonke. Imithetho yowemba le eRhodesia yayiqinile kakhulu, yayiqinisa ilungelo lezakhamizi ezikhona.
Kunje izakhamizi zeWange edinde zidonselana intambo lohulumende ngemva kokunikezwa kwemvumo yenye yenkampani yakwele China ehlose ukwemba amalahle. Ngakho ke zithi uhulumende kumele aziphe amaphepha elungelo lokuhlala ama-title deeds ukuze bengasuswa nje mahlayana, njengalokhu kuqhubekela phambili kusenzakala kwezinye izigaba ezinjengeManicaland. Echasisa ngendikimba lomhlangano osungulwe ngomvulo ocitshwa ngolesihlanu, umongameli weWorld Diamond Council unkosikazi Ferrel Zeroy uthi bazololana ingqondo.
Sikubona kubalulekile ukuthana lapha sizololonga ngezokwembiwa kwamadayima. Inhloso yethu kanye lokuphawulwa imithetho sisekelo esibona ingahambelana lesikwenzayo.
Emhlanganweni lo, uhulumende uveze ukuba useqalile ukwakha isikolo sokufundisa abatsha ngomsebenzi wokwemba eMutare, kodwa inhlanganiso yezimela amalungelo kaZulu zikhala ngokuthi uhulumende uthembisa abantu izulu lomhlaba okugoqela uhlelo lokubakhela imizi emitsha elemfanelo yonke yolungelo kulabo abasusa emhlabathini wabokhokho sekusembiwa amatshe aligugu okufana lesemarange, kodwa kuze kube lalamuhla lokhu kwakukafezeki ngokugcweleyo. Ngimele iStudio 7 Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Good Live Talk kuhlelo Diaspora Forum. Namhlanje sikhangela umhlangano wensuku ezimbili owenziwa ngabasakhulayo baseZimbabwe abakunhlelo zentuthuko lamabhizimusi abawasungula bephathiswa yiMelika. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-TCCC seliphanyeke emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court udaba lokuphikisa isinqumo se-High Court. Silugqiba ke lapha uhlelo lanamhlanje olivalelisayo udaba kaNcube. Liyenelisa ukuthi libe lisixhuma njalo ku-email ku-studio7@voanews.com kumbe ukusithumela umlayezo kunombolo ezithi 1202-465-0318. Liyenelisa njalo ukuqhubekela phambili lisizwa indaba zethu ebulenjini ku-www.voandebele.com kumbe ukusixhuma njalo lilalele kuhlelo olulandelayo olwe-Live Talk olulandelayo ngesikhathi sika 8 ntambama oluzabe lukhona ku-VOA Ndebele. Olivalelisayo nguTabo kaNcube City, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.